Toku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 22 kwenkwezi 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kwesinye isikhathi kusukeze kungokuthi omunye anga uthi nama misunderstanding akade ekhona phakathi kwabantu. Abantu ngalizele lingachathiselani kuhle ezinye zezinto kuba nama misunderstanding.
Ibandla leZANU-PF lithi liphakathi kokucwayisisa udlakela oluqhamuke kobulawayo emahofisini alo eDavis Hall lapho kulimale khona enye inkokheli yaleli bandla.
Sekulamavenda ayi-2 million. Amankampani la kobulawayo okusebenza inkonzo okwakusebenza khona abantu. So i-2 million lezi abazifundileyo, abantu bakhona basebenza ngaphi? Yizipoko yini? Uyazihlolela ngiyabona ukhona kunakileyo.
Amabandla aphikisayo asola umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa ngamazwi yakhe okuthi uhulumende weZANU-PF sayenelise ukusungula imisebenzi edlula izigidi ezimbili.
Abogatsha lwezempilakahle baphakathi kokuqhuba imihlangano bedinga imbono kaZulu ngenguquko edingwayo kumthetho wezempilakahle oweHealth Services Act.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leZANU-PF lithi licwayisisa udlakela oluqhamuke izolo kobulawayo emahofisini alo iDavis Hall lapho okulimele khona enye inkokheli yaleli bandla. Abalimalileyo babalisa umgcinisihlalo wabatsha unkosazana Anam Khohla lomgcinisihlalo wesigaba sebulawayo Central District uMnumzana Magura Charumbira okwazwe ngenqamu. Udlakela lolu lubikwa luqhamuke ngemva kokuba ixuku elifuna unobhala oqoqa inhlelo zebandla uMnumzana Sevia Kasukuwere lingene ngodlakela emhlanganweni kade ukhokhelwa ngumgcinisihlalo webandla esigabeni sakobulawayo uMnumzana Dennis Ndlovu besithi umhlangano kawukho emthethweni. Lokhu kwenzakale ngemva kokuba abasakhulayo labalwa impi yenkululeko bevimbe abakade bephakathi kwehofisi babacathamela bephandle okwamahola ayisithupha. Amapholisa omvukela abiziwe kodwa abikwa engenzanga lutho. Lumhlangano ocithwe ngabasekeli bebandla ubikwa ububizwe ngumsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko obekhangelelwe ungena emhlanganweni laye kodwa kasayanga. Sixoxe lo Mnumzana Charumbira ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sina njengamayouth sabona ukuthi hayi umuntu lowo basirobhile. It seems like they connived with some of the people abe lokuzela abe youth group. Saqala ukuthi siyenze ama meetings labantu labana kade begele izimali sikhamba le. So abantu abakhamba lokazi kuwele bazonda bathi kathi wena Charumbira uzenza ubani? Ufuna ukuthi umkhulu wethu ayenze so. Sina njengamayouth kade sesizirizolve lokuthi ukasikwere we want to pass a vote of no confidence ngoba veli kaso muntu okuhamba laye veli lisela ibonekwa lo muntu wonke. So abantu laba batsho bazonda, they teamed up yesterday, they teamed up and bangitshaya bebanenge, bathi bengijayele bebanenge bangigwaza le ngqamu futhi about so lamanxeba veli ezisingqamu kade ngigwazala zizolo. So that's where there's a problem.
Manje babotshiwe yini laba abakugwazileyo?
Abantu abangigwazileyo babotshiwe and kade kumele sikhambe ekoti. Mbona kumele sikhambe ekoti kusasa ngoba amapolisa kade sihambele ekoti kusasa. Manje ekoti kusasa ni report kathesi ni veri ukukh kade ngiadmitiwe e UBA endilo so sengisukile kathesi elokuzeni sengisukile kathesi endilo kathesi van discharge so sokumele ngihambe nje ngihambe engine kathesi vele endilo so akuyenza ukuthi ngihamba labo kusasa e court ngoba i report yaphuma after 7 days plus lami angize kahle vele ikhanda lami libuhlungu
manje bona bathi nabakhulu bebandla
hayi abantu bebandla wonke vele even kuvela phezulu njengoba libona 9 out of 10 provinces ezalapha eZimbabwe ziyalile ukuhamba lokasikhwele ngoba zibonile ukuthi leli lisela and ngumuntu ongatendekalanga so veli kabafuni bonke bapasi i-vote of no confidence kukasikhwele so kusale leli ihlanya elilapha koBulawayo kuthiwa nguDennis Njoku.
Hallo ke ngumnumzana Magura Jarumbira umgcini sihlalo wesigaba seBulawayo Central District kubandla lezano PF bekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona le koBulawayo. Lokhu sikudaba lunye abalwa impi enkululeko sebehlukene imbono phezulu ukuthi umnumzana Sevia kasukuwere axotshwe na kubandla lezano PF kumbe hatshi. Lokhu kube sobala kudlakela lwenzakale izolo emahofisi nebandla lezano PF koBulawayo. Sixoxe lomnumzana Mutsho Ndlovu omunye wabalwa impi yenkululeko othi abenza udlame kabazwisisi ukuthi ukasukuwere usebenzele ibandla kabuhlungu njani.
Indlela engingakuthatha ngayo dande ukuthi imbono yabantu iyathiyana kwesinye isikhathi kodwa ngokubazelela kwami ngangikhangela nami ngelihlo elibanzi ukuthi kwesinye isikhathi kusukeze kube ukuthi omunye angakuthi nama-misunderstanding akade ekhona phakathi kwabantu. Abantu ngalizele lingachasiselani kuhle ezinye zezinto kuba lama-misunderstanding.
Okokuthi umnumzana kasukuwere engaba eyiyo imbangela abantu abasamfuni linalithini ngakhona?
No, ukasukuwere is not the issue, Gande. As far as I'm concerned, the problem engaba khona in another way. You see, you know, tendency of having what you can call big chefs, you know, big guys holding big positions. There's a chaser for hidden agendas. Bese kusiba ukuthi ukumele kube sekuphuma ngomuntu onjengoba sukwele. Kwasukwele mind you, I cannot believe this ukuthi umuntu onjengoba sukwele going throughout the country day and the night angavuka esekhoze on these things. And my defense line on that one ukuthi since ukasukwele started the program ye commissary within ZANU-PF, I can assure you, Gande, ZANU-PF has always been on top of the situation. And now you cannot deny that, especially in terms of winning ama election outright. That is the second answer.
Hello, ke ngumnumzana Mutsho Ndlovu omunye wabalwa impi enkululeko ekubandla leZANU-PF ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekoBulawayo.
Amabandla aphikisayo sesole umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa phezu kwamazwi akhe ukuthi uhulumende weZANU-PF senelise ukusungula imisebenzi edlula izigidi ezimbili kusukela ngesikhathi sokhetho luka-2013. Iphephandaba leNewsday libika ukuthi uMnangagwa ukhulume amazwi la eseMidlands lapho ethekelele khona inkampani ebona ngezenjiwayo e-Africa Chrome Fields. UMnangagwa uthi imisebenzi le ivele kugatsha lwezokulima la kumankampani achiyeneyo. Umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Tabitha Khumalo utshele iStudio 7 ukuthi okukhulunywa ngumnangagwa akusilo qiniso.
La yuthwa ngamanga ngiyabona ukhulume ukhona kudlileyo okumphiqe ingqondo wabona iZimbabwe efiswa nguzulu wonke ngoba okukhona lapha kuground okukhombisa ukuthi abantu abathole imisebenzi abantu bonke kuleli lizwe sesilamavenda ayi-2 million amankampani la koBulawayo okokusebenza inkonzo okwakusebenza khona abantu so i-2 million lezi abazivulileyo abantu bakhona basebenza ngaphi iziphoko yini kuya ngiyatihlolela ngiyabona ukukhona kunakileyo kuza mina akungaphela emzimbeni uzakhuluma into ecacileyo hayi khona la yowamangala kula nto enjalo
akula yini amafekitali kumbe mhlawumbe amankampani ekade evalile ancediswe nguhulumende avuselelwa mhlawumbe yiwo umnanga kwakhuluma ngawo
hayi mina ngidabuka kobulawayo kobulawayo yikho lapho kwakulamankampani wonke ongawacabangela wonke lapho kwakunamankampani khona ziyehla inyembe uzafica phakathi kwamankampani sokumila utshani ezinye amanye amankampani aseziwela wodwa ngokuthi akunamuntu ongena khona ungahamba kololiwe namhlanje amatolokisi kaloliwe agcile utshani asemila utshani so ngiyadideka nxa esithi yena usevuleleyo umsebenzi eyi-2 million kuyandide ingqondo ngoba okulapha yinsinda kaphenduli abantwabethu sebetshona emabridini bebhema okudakayo benakho benatha okudakayo okukhombisa ukuthi iinkokheli zethu zakusasa kuyabe kuyingxakangxoza
mhlawumbe sokuyindlela yokuhuga abasekeli njengoba nje ilizwe selibhekane lokhetho
yelo limiqotho sibili anti sonke siyazi ukuthi izanu yona uma sesizakuya kukhetho kulezinto kulethukela abathanda ukuthi balinike uzulu ukwenzela ukuthi uzulu aqalise ukuthi abalandele zulu kandaba nxa izane lingayifundi namhlanje sozaba sayifunda sebeqalile amanga ukuthi lina balihuge ngemisebenzi engikhoyo ngendlala ababangayiqediyo ngezibhedlela esezibulala abantu ngezikolo ezingamatitshana angaholiwo abantu abethu abasafundi akula nto enjalo keep us keepeni izandla silungiselele ikusasa yabantu abethu labazulu
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT sixoxela ekobulawayo.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa besezemukele ngezandla zombili inkulumo kahulumende weZimbabwe yokuthi uza kwesula imigoqo ebivimba ukuthengwa kwempahla lokudla ukuthile phandle kwelizwe. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg eSouth Africa.
NgoLwesihlanu umphathi ntambo ogatsha lwezamankampani lokuthengiselana umnumzana Mike Bima uthe uhulumende uzasuza imigoqo le ebisenqabela ukuthengwa kwempahla ethile phandle kwelizwe ngoba isiwenzile umsebenzi wayo. Kodwa ke ngensonto uBima utshele iphephandaba leSunday Mail ukuthi ukususwa kwale migoqo kungathatha izinyanga loba iminyaka ngoba uhulumende engajahanga lutho. AbeZimbabwe laba bathi lobanje besemukela inkulumo yokuthi le migoqo izakhitshwa. Ngaba sibone isizathu sokuthi kuthathe izinyanga ngoba umthetho wemigoqo le Statutory Instrument 64 kawuzange ubasize kodwa ubalethele uhlupho lobunzima obukhulu ekuseleleni imuli zabo ezisekhaya. Umgcini sihlalo wenhlanganiswa elwela amalungelo eningi labomama abasebenza kule South Africa bethumela impahla ekhaya unkosazana Victor Matutu uthi akakuzwisisi ukuthi kungani uhulumende engalungisi lokho afuna ukulungisa limigoqo isikhitshiwe.
Kuyajabulisa ukuthi uhulumende usecabanga ukuthi asuselwe ebhani kodwa kubuye kungajabulisisi kahle hle nxa uhulumende ezathi kusengathatha izinyanga kumbe iminyaka. Siyobe sikuphi thina ngaleso sikhathi kuthathwa lezo zinyanga kumbe iminyaka. Siyafisa uhulumende ukuthi angasicabangela. Ngithe ma ngikuzwa ngacabanga ukuthi mhlawumbe into ezokwenzeka njengakusasa nje. Kuyadabukisa ukuze ukuthi into ezokwenzeka mhlawumbe ngemva kwezinyanga, mhlawumbe ngemva komnyaka.
Uhulumende wethula lomthetho ethi uvikela amankampani eZimbabwe kwabangela ukutshengisela okuludlakela abantu bebhikisana laye kulokhu. Unkosazana noMazulu Ndlovu uthi le yinto kufanele ukuthi aluba uhulumende wahle wayenza nyakenye ngesikhathi abantu besithi izakwenza impilo ibe nzima.
Ifekthe kakhulu ngoba uthola ukuthi wekele ukuyithenga leyo nto lapho uma ufika ngale uthola iprice yakhona iphezulu kakhulu or uthola ukuthi leyo nto esitolo ayikho vele total usukungasazi ukuthi kumele wenzeni or sokukhosta ukuthi ugibele edolobheni ekudeni kanje uyothenga khona.
Ekhuluma emhlanganweni weziphathamandla zamankampani kahulumende amankampani azimeleyo lezinye inhlangothi obukhuluma ngokusebenza kohlelo lwezim asset umnumzana Mike Bima uthe lolu hlelo selufezile injongo zalo kanti futhi luhlangene lobunzima bokukhulu. Amankampani kwele South Africa abesezimisele ukuphindisela lawo ngokwenqabela ukungena kwempahla zeZimbabwe kuleli. Ngakwelinye icele lokhu bese kusenza kube nzima ukugcina imisebenzi ebicandwe ngamankampani abethenga lezi mpahla phandle kwelizwe. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Live talk lamhlanje sixoxa ngokulwisana okuqhamuke phakathi kwamaxhoko ebandla lezano PF kobulawayo ngempela viki.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Lay Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangela esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inani lasebehlinziwe beguquka ukuba ngabesilisa loba besifazana bona bengazalwanga lokukhula benjalo kwele Melika libikwa likhuphuke ngesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini i-20% phakathi komnyaka ka-2015 lo-2016.
Ngesikhathi wake waba ngumphathintambo wezempila kahle kwele Ethiopia uNumzana uTedros Adhanom Ghebreyesus eveza isifiso sokuncintisa esikhundleni somqondisi wenhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele iWHO elizweni lakhe. Abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amathathu i-32,000 babikwa behlaselwe ngumkhuhlane wesihudo, kodwa yena lo hulumende bengafuni ukuthi sibizwe ngokuthi cholera ngoba kungaphazamisa intuthuko yomnotho walelo lizwe.
Abogatsha lwezempila kahle baphakathi kokuqhuba imihlangano bedinga imbono kaZulu mayelana lokuguqula umthetho wezempila kahle owe Health Services Act osokunqunywa izinhlanganiso ezizimeleyo, ingcweti kwezempila kahle kanye labakumsebenzi wezempila kahle. Kubika onompumelelo moyo.
Iqula lengcitshi ekuguquleni imithetho yelizwe ukuze ihambelane lesisekelo sombuso esitsha, i-Interministerial Task Force ephansi kogatsha lwezemithetho ledale lephalamende baphakathi kokuguqula umthetho wezempilakahle ukuze uhambelane lesisekelo sombuso. Inkokheli zogatsha lwezempilakahle zezibhedlela ezehlukeneyo lezenhlanganiso ezizimeleyo ezikhankasela amalungelo oluntu kwezempilakahle bahlangene kobulawayo bebonisana ngokuba umthetho we-Health Services Act Chapter 1516 kumele uguqulwe ngenhloso yokuthi amalungelo ezigulane lezisebenzi zempilakahle kumele acace. Unkosikazi Runyara Rogurira, isiphathamandla sogatsha lwezemithetho ledale lephalamende, uthi asiwo wokuqala umhlangano wokuzwa imbono kaZulu ngalumthetho wezempilakahle.
Today we are here to align what we call the
Lamhlanje silapha ukuzodinga imibono ukuba silobe kakutsha umthetho we-Health Service Act. Ugatsha lwezempilakahle bakhangelele ukuba lo mthetho omutsha lo ngumhlangano wethu wesibili ngapha ezansi yeZimbabwe sidinga imibono kaZulu.
Unkosikazi Aminata Ruodo owenhlanganiso ye-Center for Applied Legal Research uthi benza ucwaningo lwemithetho okumele iguqulwe lesisekelo ukuze ihambelane lesisekelo sombuso welizwe kanye lokuhlawulela imihlangano ukuze abantu baphe imibono yabo.
Hongu tsirikushanda pamwe chete ne
sisebenzelana le IMT sisebenza kuhle kodwa akutsho ukuthi asikaze singazwani. Loba ngamanye amalanga singazwani siyabe siphikisana ngomsebenzi ukuba uqhutshwe kwakuhle ekulotsheni komthetho we Health Service Act.
Unkosikazi Sandra Gumbo, umgcini sihlalo webhodi yesibhedlela seIngutsheni, uthi lolu hlelo solubavule inkophe ukuba basebenze ngayiphi indlela.
Ngibona ngani kuluhlelo oluhle kakhulu, luyasincedisa kakhulu lathi ukuthi sizwisise iconstitution yethu ukuthi imingani, sizwisise futhi ngekabanzi ngokwezempilakahle ukuthi uhulumende udingani kithi njengebhodi ukuthi sisebenzelane laye.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezigulane, iCommunity Working Group on Health, umnumzana Desmond Ntini, uthi bayathokoza ngokwenza ukahulumende ngoba labo bayenelisile ukupha imibono yabo.
Kuqakathekile kakhulu ngoba siletha ukuthi ilizwi lethu lizwakale ukuze umphakathi usiza kahle. Sikhangelela ukuthi lokho abakukhulumayo lathi sibe lakho esikufakayo okuzaba lakho ukuthi kuncedise isisekelo sombuso ukubana sisebenzele abantu singabi yilizwi nje liphongoba semaphepheni.
Isisekelo sombuso esitsha esaqala ukusebenza ngomnyaka ka-2013 sadala ukuba eminye imithetho ilotshwe kakutsha ukuze ihambelane lesisekelo sombuso. Okwamanje ugatsha lwezemithetho ledale lephalamende liphakathi kokuloba kakutsha imithetho eminenyi, kodwa abaningi bakhala ngokuthi luhamba ngesiqubu sonwabo. Imithetho engamachumi ayisithupha lantathu kumele iguqulwe. Elichumi lambili ayikaguqulwa, kuthi eminye ikumazinga ahlukeneyo okuguqulwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Abenhlanganiso ezilwela ilungelo labantwana labasakhulayo bakhuthazwa ukuba basebenzisane lalabo lapho kuhlelwa inhlelo zalezinhlangothi zombili. Ukulalela imbono yabantwana labasakhulayo kuyindlela engasiza ukuthi zamukelwe kuhle lezo nhlelo njengoba zizoqhutshwa kulandelwa okuvelela kubanini bazo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abasakhulayo baveze lokhu ngemva komhlangano eHarare wenhlanganiso ezilola amalungelo abantwana eziphathiswa ngosizo lwemali ngabe Therese de Holmes yakwele Germany. Unkosazana Nolene Bekezela Nyamambi yisifundi esifundela umsebenzi wokuthapha indaba yeMidland State University enkabazwe eGweru.
Participation yama-youth iqakathekile ngoba sithi thina nxa abadala bengahlala phansi bathi bakhuluma ngenhlupho yesifesi ama-youth, thina singekho khonapho akulanto abayenzayo.
Ujajuliswa ukuba balitholile ithuba emhlanganweni weZimzam Partnership uManyamambi.
And then we're given a chance futhi yokuthi siye siphume, siyehlangana njengama-youth sodwa, siyodiscussa sivumelane esikufunayo, sipresent ama-goals for 2017-2018.
U-Arthur Ndlovu usebenzisana nabenhlanganiso ye-Community Working Group on Health, ngomunye wabatholisa imfundiso kwabanye bakhe kobulawayo.
Sifuna ukuthi nga into iplan ukuthi kuzayenza into enje, anti bebuye kithi mayouth bezosibuza bathi mayouth lifunani, lifuna ukwenzelwani. Sibatshele njalo ukuthi sifuna izinto zakhona ziyenzwe kanjani.
UNdlovu uthi okudanisayo ukuthi abadala yibo bavame ukubakhulumela sikhathi sonke.
Ade ngikukhuthaza kakhulu ukuthi kube le active participation yama-youth. Sakhona singasibizwa sifike sizohlala nje besinika ukudla sithi sifuna sikhulume, singakhuluma besizwe, bengasizwa sibone i-change.
Unkosazana Felicitas Ncube ohlala eChabalala kobulawayo usebenzisana labenhlanganiso ye-Scripture Union Thuthuka kuhlangothi lwabantwana abaphila behlala ezitaladeni.
Isikhathi esiningi not only kuma-organizations kuphela but yonke indawo elizweni lonke nje ama-youth thina labantwana asiphiwa ithuba lokuthi izifiso zethu kumbe ama-plans ethu azwakale. Noma kulama-projects abuyayo, kulama-programs abuyayo for abantwana, kubuya sokuhleliwe kudala, thina sesisenza kuphela silandela osokuzuyo.
Abasakhulayo laba bathi okuhlelwa bona bengekho akuqondananga labo, ngakho-ke akusoze kwafa kwabasebenzela kuyikwephula ilungelo labo nxa bencitshwa ithuba lokuveza imbono yabo ngalezo nhlelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Abasakhulayo beZimbabwe abahlala eJohannesburg kwele South Africa babelohlelo lokuncedisa abadabuka eZimbabwe abadubekayo abangelandawo zokuhlala eJohannesburg. Emkhosini abawenze ngempela viki, abeZimbabwe laba baphe abanye babo ukudla njalo bebafundisa ngokuqakatheka kokubuyela ekhaya ukuyabhalisa kugwalo lwabalelungelo lokuvota ukuze bavote ngomnyaka ozayo. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo nkosazana Vimbayishe Mushwaburi, omunye wabaphatheke kulolu hlelo.
Sina sibone kulombono omuhle kakhulu ukuthi sihlale phansi sibone ukuthi yini esingayenza ukuthi lathi sincedise ngendlela esizikwanisayo. Safika endaweni yokuthi sibone ukuthi ngangcono sibaphekele nje khona lokho kuncane kungabasiza endaweni ezijeneyo. Kodwa injongo kakhulu eqhakathekile ngokuthi sibayenze ukuthi bananzelele ukuthi nxa sibanakanela bazaqalisa ukuba lethemba kancane elokuthi iZimbabwe yabo izaba ngcono.
Uphinde waphatha le ndaba yokuthi abantu kumele babuyele ekhaya bayovota. Belikhuluma labo libaxoxisa ukuthi kuqhakathekile okungakanani na?
Yes, sikhulume labo kodwa asikhulumanga okudeep kakhulu ngoba injongo yethu ukuthi besihambe kumele sihambe siyebanika ukudla.
Kuleso sikhathi sakho uphila kwele South Africa, ungathi uhlangene lezalwane ezingaki ezibhekane ngalolu dubo lokuhlala emgwaqweni?
Ngawutshela amanga nxa ngawutshela amanamba ngoba ukhumbula ukuthi mina ngile 2 years kuphela ngihlala eSouth Africa. But kulezo 2 years sengibona izinto eziningi kakhulu. Sengibona ukudubeka kwabantu abaningi. Abantu engihambe ngababo nge-weekend le ephelileyo ukuthi ngabantu abakhona lapha eJoburg. Lapha besihambe khona sitshele ukuthi kulamaZimbabweni ayi-3,000 ahlala e-car park kuphela. Indawo encane kakhulu.
Kukhasi lakho elebulenjini bokuzilibazisa le-Facebook ubhale ukuthi uhlangene labantu ababhekane lalolu dubo lokungaboni kahle, abanye bengela zandla. Bakhona abaningi na abakusimo esinjalo, njalo ngubani obasizayo lesidingeko zabo?
Baningi kakhulu. Njengokukhuluma kwami ngikutshela ukuthi endaweni lapho bekulabantu abayi-1,000 amaZimbabweni, bebesitshela ukuthi half yalabo ngabantu abangaboniyo, ngabantu abaphysically handicapped. Bayazisiza laba bantu. Umsebenzi wabo yikuhamba besiyacela kwama-robots, besiyacela usizo.
Laba abafisa ukubambisana kuhlelo lwakho lolu bangakuthinta kanjani?
Bangangithinta ku-Facebook.
Unkosazana Vimbayishe Mushwaburi ngosakhulayo ophatheke kuhlelo lokuncedisa abaswelayo ngokudla. Sixoxelaye eseGoli.
Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu leBlack Rhinos yilo eselikhokhela kungalane yemiklomelo yePremier Soccer League okunengasikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu leBlack Rhinos lemiklomelo ngamachuma amabili ngemva kokunqoba emidlalweni yesithupha laba ngujikilo bhanqa kabili lanqotshwa kanye ngempela viki edluleyo. Iqembu leRhinos litshayele wange nge-3 kanya njalo limpumela iza ngemva kokuba abafana beChipembere benqobe iqembu leDynamos nge-1 kanya phakathi kweviki edluleyo. Leli qembu leBlack Rhinos liphendukele onyaka kusigaba sePSL ngemva kokugunyulwa ngomnyaka ka-2014 njalo lake laphakamisa isicoco seligi kabili kudala ngo-1984 lango-1987. Ngemva kweqembu leBlack Rhinos kule qembu leNgezi Platinum Stars lele-FC Platinum wona ale miklomelo elitshumi lathoba munemunye, kuthi endaweni yesine kule qembu leZPC Caribbean lele miklomelo elitshumi lathoba munembili. Iqembu leHighlanders lihleze endaweni yesihlanu lile miklomelo elitshumi lesikhombisa njalo linqobe leBantu Rovers nge-2-1 ngomgqibelo. Limpumela ichiye iqembu leBantu Rovers lihleze endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane. Kodwa umanager waleli qembu Agent Sawu uthi uyathokoza ngendlela abafana babo abadlale ngayo leqembu leHighlanders. Elinye iqembu eliphendukele onyaka ngemva kokugunyulwa ngomnyaka ka-2014 elishabhani mine lisendaweni yechumi lile miklomelo elichumi njalo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Igama nguChris Gande Lilale
lo ntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.